ngiyabona ukuthi nxa kwakuvele kulokuphikisana phakathi kwama amalunga ancintisanayo, siyazi ukuthi uBobby Wine lomsebenzi kuvele kulokuthize ukhetho lwakhona, le democracy yakhona vele ibhilizekile. Ngaye umongameli wethu thina owanjengakomnangagwa laba, ngaye bayacabanga ukuthi kabafanelanga bazingcolise amabizo ngokuba belokhu bebonakala belabangani abalokuxabana phakathi okungela umbusombili. Nxa kulobudlelwano phakathi kwe-Uganda neZimbabwe, osobhizimisi bayakulungisisa khonokho ku-African Continental Free Trade Agreement kumbe ku-commerce. Lokhu yikudlalisa izimali, yikufika nje abantu bechawulana umuthi ephenduka ekhaya, akula ngisho lazithelonisi.
Sesikhangela yena uMongameli Museveni, kutshoni lokho ukuthi ulokhu ebusa kusukisela ngomnyaka ka-1986, unqoba okuqotho yini?
Uzananzelela ukuthi ukuguqula isisekelo sombuso esokuntshintsha iminyaka yokuncintisa iminyaka yokubuswa yenziwa yiwonke ama-dictators e-Africa. Umsebeni uvele uphithekile ubhizi ngokuguqula imithetho yokube lokhu encintisa kusukela ku-1986. Mina ngiselijaha kuze kufika kathesi engingokhulu. Singacabanga ukuthi kulo muntu ongaba yengqondo yokuthi asebenzele ilizwe lakhe kweminyaka emide njalo engu-president, kuyatshengisela vele ukuthi abantu ababusayo e-Africa laba bathatha lula izimpilo zabantu, ngabakho serious.
Sesikhangela amalungelo oluntu-ke kulelo lizwe, siyamuzwa umnumzana Wine lokho esithi uyahlukuluzwa kanye labasekeli bakhe.
Ngoba phela yikho okusimangaza ukuthi amazwe anjengawa-America labana bathi balo mungane le-Uganda. Ubungane bakhona uvele nokuthi u-Uganda iyalwisa amasosi lana ama-Islamic fundamentalist. Kodwa siyazi ukuthi e-Uganda that akula democracy. Ukhetho lwe-Uganda amaphephandaba yakhona ama-radio akhona vele konke Museveni ufaka izandla zakhe. Nxa kulo ukhetho abantu bayabotshwa, abanye bayadutshulwa, kuyafana nomlizibawo ngosi. Ngibona ngathi kunakuncedi lutho.
Kungani ele-Uganda njengamanye nje amazwe lixhasa eleZimbabwe ngohlelo lokwabiwa kutsha komhlabathi lwe-land reform kanye lokuthi izijeziso zenotho ama-sanctions zethulo eZimbabwe?
Njengathi thina esafunda e-East Africa siyazi ukuthi u-Idi Amini owahluthinela amakula elamakhiwa imihla amapulazi abo kwasuka kwasukubiselwa ukuthi amini sekhotshiwe. Kuyatshengisela vele ukuthi kule confusion yakhona ngoba kulokuphambaniseka kakhona ngoba vele i-Uganda yona ekunanzeni amalungelo abantu abele mpahla zabo iyakwenza khonokho, ngikhona yikho bebezwana labantu be-America. Kusekela nje ukuthi umhlabathi uthathwe kumbe izijeziso zikhitshwe, ikukhuluma nje kwabantu vela abangabangani abahlukuluzayo. Kodwa angikhole ukuthi kungatsho lutho ngoba nxa mina ngisithi mina Museveni uyasetshelwa i-America le-Britain le-EU, yona i-America le-Britain le-EU bayibo abafaka izijeziso kuZimbabwe. Akula rational kutho ukuthi vele uyabe sikhulumela nje njengomuntu odlalayo.